sendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngolwesibili ekuseni ku 28 kuZibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje udubo lokusilela kwamaphutha ezimota obeselu inhlala yenza selufikile ukuthi bangayisivi abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo.
Ngike ngathi ngisedwendwe samaphutha ngiselela eHarare. Nginanzelela ukuthi omnye ubaba ubesedwendweni for almost like hour esiyaphela 40 times. Esitsho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali esidlayo.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sizaxwayisisa ukuba umnumzana Phemoji ube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipholisa leSouth Africa udetective Captain Maje engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela.
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso esho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba kasikatholi kwi-statement esingabe thina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso. Ngoba lonke ibisa wakhe mina bengamazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota osoluyinhlala yenza solufike kusibanga esibi, abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo. Lokho kwenzakala intengo yamafutha seyakhwezwa njalo kumaviki amabili edluleyo. UChris Gande weStudio 7 ubuze umkhokheli wenhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe, umnumzana Bednego Bebe, ukuthi kambe kungabe kusenzakalani ngalolu daba.
Ngibona ngani amafutha ukuthi alunge kuyafanele ukuthi kuqale kufunde ezimesebi zokuqala, ngoba-ke kuvele abantu sebezele kujayele ukuthi ihlala yenza akusola nto esibethusa, ngoba bazi ukuthi nxa ufuna amaphutha kufanele idizane okudingwa kuphela ukuthi lapho ngathola khona udwendwe olungani lifitshane kulelinye ukuthi ukuthi ulayina-ke na uthola amafutha. Lokho sokuyinhlala yenza into esesiyijayele.
Yona intengo-ke abantu bayenelisa yini ukuthenga amafutha, ngoba sike sezwa abanye besithi abasayenelisi ukuthenga yona ihafu nje.
Ngike ngathi ngisedwendwe samaphutha ngilisilela eHarare. Nginanzelela ukuthi omnye ubaba ubesedwendweni for almost like an hour esiyaphela 40 times. Esitsho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali edlayo. Sokuzokuzima yikuthi nje umuntu angavela ajayele ukuhamba ngemota, kuba nzima ukuthi athi amafutha asedlula abesefaka imota kungakade emtoko, ngoba kakujayelanga. Kuvele sokunobunzima abantu sebehamba ngama-fuel okuthiwa ngesilungu imota iyabe i-M, kodwa ngenxa yokuthi uvele ujani uhamba angabona silayita ahamba ephele i-4 liters, 5 liters, ahambe njalo. Angabona silayita lapha okushotela khona imali nje mhlawumbe bayaphaka abanye khonapho bemelele ukuthi azaphela imali yokuthi asithele futhi ngelila. Abantu bakithi sebejayele nje ukuthi kona laba nabantu osiphila nzima njalo bazimisele ukuphila.
Khona emkambo wensitha e-black market iyatholakala na injalo, yimalini ilitha elilodwa?
Kathesi-ke osekusenzakala yokuthi i-black market kayisekho kulaba abathengisa ngemali yabo i-black market ukuba abafana-ke kulezindawo ezama ezithela amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So abafana kukhanya ngani bayahamba-ke bayethenga amafutha kulabo abethengisa nga-RPGS bese besiyavuma ngale behlise kancane kulabo ababethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe.
Lo mnumzana Bednego Bebe, umkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Kusukela namhla kusiyafika ngolesihlanu sizalethulela udaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe. Lalelani esizazilethulela khona emsakazweni weStudio 7 kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 1380 laku 15460 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook ukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa ludaba lolu nsuku zonke kuStudio 7.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sisacwayisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa uDetective Captain Maji engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela. Umoyi wadutshulwa ngemva kokuba amapholisa edubulane labane ababalisa uDube, uBongani Moyo, uMongameli Mpofu nomunye okuthiwa nguRoni ongazeswanga isibongo sakhe. Imizamo yokukhuluma lesigodlo somele weZimbabwe khona leSouth Africa yehlule. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina ngokuzwa kwethu ukuthi lo muntu okuthiwa ubulele iphoyisa uyisizalwane seZimbabwe. Kodwa ke u-ambasada uthi yena usaphenisisa ukuthi engabe isizalwane saseZimbabwe na. Ukuphenisisa kwakhe ufisa ukuthi abone incwadi ezikhomba lokho ukuthi uzala eZimbabwe. Kodwa ngisiyakwazi phela ukuthi abantu abaningi bahleli khona ebirigade abangenazo izithupha. Abanye vele babuya bengenamapassport. Kodwa umuntu abe vele sandakala ukuthi yena ngiwangazi.
Sike sizwa eminye njalo imbiko ethi yena lo okubulala ipolisa engala.
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso etsho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba akasikatholi i-statement esikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisa wakhe mina bengamazi, lo engibone usetuletha yilawo. Ngoba esikwaziyo thina ukuthi waboshwa, nakuyukuthi kukhona okubo kwenzekele ejele, amapholisa somele akhiphe i-statement asho ukuthi eqinisweni yebo ubaba ubhuti lowo usedlulile emhlabeni kumbe kazilanga emhlabeni, njalo usedala sifuna ukwazi emhlabeni kwenzakaleni. Ngoba anti nxa kuyukuthi usetheswa icala kumele uma uyebingelela umantu uyekhulumisana laye ugcinwe ngamapholisa, ngoba amaphosa abekukhiphe emphakathini ekukhiphe izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi umphakathi uphethe, nokuthi lawe otheswa icala uthethwe uphephe emphakathini ukwenzela ukuthi icala lakho lithethwe ngendlela eqondileyo, kuze kubonakale ukuthi kambe leli calo letheswayo kuleqiniso kumba kuzoqiniso.
Khona elokishini le-Deep Sploot lapho esizwa kuthiwa khona bekulo msindo kulandela khona okukubulawa kwepolisa, kunjani ngokuzwa kwenu?
Besize kuthiwa namhla kuzaba nomhlangano kasi laqinisa ukuthi lo mhlangano wenzekile, kasi asikezwa lutho ukuthi uhamba njani. Kodwa okukhona ukuthi abantu bahlalele evalweni njalo bethuselwa. Sibonile futhi kusekhuletha ukuthi uminista wamapholisa ubaba uBhekicele ukhiphe i-statement esithi uyaphikisana lalokho okuzakuthiwa i-total shutdown e-Dixnot. Okusihlupha kakhulu ukuthi sekukhanya ukuthi wonke umuntu ongenancwadi zokuba semthethweni uyisidangi kati kayisinko. Abantu kunzima ukuthi bathole izincwadi esemthethweni. Siyakhumbula ukuthi abantu abathola izincwadi esemthethweni ngabantu abafika before 2010 bathola lokho esibiza sithi ngama-special permit. Labo abafike ngemuva bayasebenza, abanye bakhona abaningi babo kodwa abanazo lezo zincwadi. Abanye bayahamba besiya-renewa ama-aplam document abo, bafike laphana baba-reject. Bonke labo bantu ngabantu abasebenzayo. Nxase kudingwa ngesikhathi kubulewe iphoyisa kumbe kube lobugebengu sokudinga abangelazincwadi,
sibona ngani so ukuthi ngoba senzini to criminalize the whole migrant community thina esingahambisani lakho.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eZimbabwean community in South Africa, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Amavuko mthwakazi omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe 3 connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela impilo yomculi owaba lodumo. Ingoma zakhe zijabulelwa ngumuntu wonke, hathi eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe. Umoyi uOliver Mthukudzi, yena obhubhe ngomnyaka odluleyo. Yiziphi ingoma ezikukhumbuza uTuku? Sihlaza imbali yempilo yakhe ukuthi yathinta njani abaculi abasachathulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lelami uMike Hobe ngo-8 PM.
Lesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezingumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Izilwane eduzane ledolobho leVictoria Falls sezibulele inkomo ezingamachumi amathathu lanhlanu kanye lembuzi labomabhemu kumawad amabili kusukela ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi ezinye izilwane zilamakhola entanyeni okutshengisa ukuthi ziyabe zibaleke lapho ezigcinwa khona. Imizi ethintekileyo ngeyomonde, emvuthu, endlovu, empumelelo, edidobe, lechikandakubi. Umlisa umnumzana Jaheli Duna Ndlovu usecele uhulumende ukuthi angenele kulolu daba ahlenge izakhamizi. Abachayeli bemota zohlobo lwe-Honda Fit abathathu abetheswa icala lokuthathela abantu impahla zabo behlomile ngezibhamu edolobheni lakoBulawayo sebebanjiwe. Abathathu laba abemakhandeni leCowdery Park ngomnumzana Innocent Dube, Handsome Ncube lo-Honest Masweko baleminyaka engu-21, 22 le-23 beyatheswa icala lokuthathela abantu abadinga imota zokuhambisa ama-cellphone, imali, impahla zokugqoka lokuningi-ningi ngemva kokubavizela kokuba driver bebasekwenye indawo lapho abafika bebathathele khona. Batshengisiwe-ke babizwa labo ababathathelayo impahla zabo babaqamba ukuthi ngempela yibo. Sithanda ukuxolisa-ke kubalaleli bethu abake besilandele-ke kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele lapho esijayele ku-live streama khona ukuthi lamhlanje imitshina yethu ayisebenzi kuhle. Kodwa-ke lisixhase-ke kusasa, sithemba konke kuyabe sokulungile. Njalo lingasilandela-ke emsakazweni we-radio. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, igama lami nguSibusiso Majazi Mserekade Ndamkhonto, ngilinde ngiyolanda ezamakeshiya kumfundi Vanandi. Sithi sihlutshwa yindlala sibaleke size emazweni sikhuselekiwe. Nanku-ke manje kunzima kuyagijinya e-Diepsloot abantu isiphansi phezulu ngomuntu oyedwa owenze nje ukukhohlakala. Abadala bengicela ukuthi please kumele liphuze abantwana, ngoba manje kuyindlala kunje, kuphilwa ngokuthi sibe sithenga khona lokho okungamachukela sikuhambise ekhaya abantu bekwazi ukuphila. Manje sesiphila sigijima, njalo sebenento ebambekayo ukuthi abasasifuni ngesizathu esinje kunobufakazi. Kanti-ke vele kunenzondo ebivele ikhona noma nje ibithule isibhobozwa ikuba ngathi mhlawumbe vele phezu kwalento eyenzekile. Kodwa-ke nabazali bezama ukuthi mhlawumbe bekwazi ukutshela iy'ngane ukuthi lokhu into enje ingenziwa, iyinto embi. Nginomfowethu obushiwe esepolice station. siqala sihole inhlamba ukuze sivunyele ukuthi singene phakathi kwesinye isikhathi nixotshwe nihlale lihlale ngaphandle lize lizwelwe ngaleso sikhathi saba bafuna sona so please lento ibuhlungu kakhulu ngiyacela ngiyabonga
okhuluma njalo ngithakani mhlaba ngisegoli mina bengicela kakhulukazi istudio 7 zami mhlawumbe ukuthi sabalalise lo mlayezo kakhulukazi kubafowethu abaseZimbabwe abahlala kule South Africa kakhulukazi ake mthi ngibeke cucaca kakhulukazi kubafowethu amandebele kakhulu namakhala bafowethu lakwazi ukuthi leli lizwe siphila nzima bafowethu into esiyenzakele la nabafowethu asebeyisuke benza umonakalo madoda siyithandi cela ukuthi lani lonke madoda elikuzulele likubonileyo lapha kuma social media lokho kwenziwa ngabafowethu sicela ukuthi lingakwenzi besicela futhi nabafoli bakhe ukuthi besenze besukume bephakame beke noma ngabe yimeeting impela eqoqa isizwe sakithi futhi abantu bakithi bezama ukuthi betshelwe boboniswe ngento le yokuzwangudla ngenziwa ngabantu bakithi isizwe sakithi silegama elibi eSouth Africa noma yini emoshakalwa simoshe ngomaZimbabwe noma yini eyenza simoshe ngomaZimbabwe ngokungananzelela icrime eningi ikhoza ngabafowethu abohlangothini lakithi emakhepheleleni angaze ngizokuthiwa umshona useyenze lokhu nalokhu hayi cha bafowethu asingayenzina ngathi sizingane isicelo leso
salibonani umsakazi womhle mina ibizo lami undodana Ndlovu ngiye ngigabeni senkaya
egonya
ngiye ngikaya egonya ngokuhlala ngilapha egoli sesiphilele ukusebenzela yona indlala njengathi nesakufulaya ukuthi mhlawumbe uthi nawe mhlawumbe unento uyi-achieve uyidevelop elifini yakho ayikho into ongayenza nje sokuphilela indlala nje kuye futhi sithi silapha egoli sibe siyahlukunyezwa abantu bezimbabwe baphathwa njengezigqila kabuhlungu njani and lo president wezimbabwe othiwa umangwagwa wakhona lo ngabe uyakubona ukuthi sihlupheka kanjani ngabe uyawuchiya la umbuso lethi hayi alike lithatha abanye lani like lizame liqhubeke phambili kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukukhangela isiso sakhe kukhohlwe ngabantu abahluphekayo elizweni ngabe kuthiwa mhlawumbe azi le ntile momubi lo muntu lo into ethiwa yizane into esingasayifuniyo nje
sarubani basakazi bestudio 7 ngokuzalwa mphuma enkaya kwesikhokokhona kodwa ngokusebenza kwamanyeni lapha eJohannesburg eSouth Africa ikakhulu ekhaya ngikubeke nje kucaca ukuthi ma ungasapoti izane uPF ukudla awukutholi bathi kumele ube le ikhadi laleyo hlanganiso ezane uPF iconstitution ayisho ukuthi ufanele uforce ukuthi usapote le PF bazobe beyalabo nama bebuzwa bona bezani bethe akulanto enjalo but bagqugquzela ukuthi abantu bakwenze lokuze i-freedom of choice ngesilungu asinayo mhlawumbe sifunde singabantu abacindezelwayo kuphela
la endlala ikhona sibele eZimbabwe la mina nje ngayibona ngo-December but yeyish engakubona ekhaya akukho kuhle kakhulu umnankakho basutha but banika abantu amavele bethi yinto abantu abayiholisayo into engadlekiyo sihlobo sami into engadlekiyo noma ungazuhamba uyeyidayisa iimfestivi nalimfestred lokuthi nxa ungazukuthi sithola sakhona sebe simnyama nje ukuze ngifise ukuthi ngalobana kwesinye izikhathi ngalobana mbumnankakho layoyeke yakuthathe kulokho kulo kwinto kupha abantu ake kuhle ngomnankagolo siwengalaba abantu angikwazi ukuthi unkulunkulu uzabathatha sokuthela hhayi ezimbabwe sizohlupheka mpela sazi ukuthi sizohlupheka kuze khe kuma kuphi
igama lami ngingowayizimeni wabampofu ngisola indlela abaphathana ngayo bengabantu bemende ngokungazwani kwabo lokungabonisani ngasolinye ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe babe sebebambana le-opposition party eyiyo enkulu ebalandela i-MDC Alliance babe sebehlanganisa umqondo babona ukuthi izwe bangalisiza kanjani ukuthi abantu bathole ukudla abantwana baye ezikolweni bafunde ezitolo kakusela mpuphu indlala sizalele izalukazi ziyakhala kambe abangakwanisi ukuziselela labantwana abancane kanti jona abanye begcwele emazweni ngenxa yomumo welizwe manje izwe abantu bakuphila bethini ngiyabonga yimi uWiseman from eLwagwelu
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngizaphinda njalo inomba kulithatha leli ithuba ukuxolisa njalo ukuthi lapho esandise khona ku live stream akukhasi lethu le Facebook ku VOA Indebele asenelisanga ukwenza njalo namuhla ngoba imichina yethu ingalunganga, kodwa lisixhase nje kwezinye insuku konke kuyabe kulungile. Yesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Igqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Kenneth Starr uthi abantu yibo okufanele bezikhethele ukuthi umongameli Donald Trump abe ngumkhokheli welizwe kumbe hhayi, njengalokho okwenzakala ngokhetho kulokuthi ibandla lamademokrats lizame ukumkhupha embusweni ngohlelo lwe-impeachment khona kungelabufakazi obuqinileyo. Umnumzana ngekho ngefanelo elufananisa lesihogo kanye lempi. Abadingisisa ngembangela yokuwa kwendiza mtshina yohlobo lwe-helicopter eCalifornia ebulele owayengumdlali we-basketball uCrop Bryant lendodakazi yakhe uGiana labanye ngesonto. Bathi umtshayeli uzame ukuyiphaphisela phezulu evika iyezi okubangele ukuthi iyewela ezintabeni. Ngesikhathi besiya lapho uGiana obekumele ayidlala khona umdlalo we-basketball. Namhlanje kwesiphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani ngokuthonisiswa kukamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka.
Into eyenzakalayo lapha eAmerika sonke siyikhangele. Kodwa-ke kakhulu futhi nxa siyikhangela siphinde sibuyisele njalo isikhathi emuva ukwenzela ukuthi sithi ukucabangisisa kahle ukwenzela ukuthi sibe lama-answers angcono. Before kuzofika ama-elections la yiyo ayenza uTrump ukuthi azabe ngu-president, ziningi izinto abalelwa kizo ezazifanele ukuthi ngabe zamenza waluza. Kodwa-ke sabona futhi ebeqhubekela phambili esiyanqoba kuma-elections. So mina lokhu okwenzakalayo kathesi ngendlela abatshengisela ngayo isupport abaseluhlwini lwakhe, ngibona ngathi uTrump still noba kungazukuyiwa kuma-elections ngakwehlulile ukuthi impeachment le iphumelele, still kuma-elections uzafika aphumelele.
Kungani lokhu ethola usekelo lanxa kuthutsha nje okunye okungani engabe waphambanisa?
Izinto ezingenza ukuthi balokhu beqhubekela phambili bemnikeza usekelo ukuthi kulezi zathu eziningi. Esokuqala kakhulu engasibala ukuthi ukuthi umuntu ongumongameli noma abantu abayazitshela ukuthi yibo bamkhethayo bamfaka ukuthi abe kuleso situla akiso nxa ephuma nge-impeachment kuyinto eyangisayo kakhulu, njalo yinto eyabe izakhipha ama-marks amaningi. Yingakho bezama ngakho konke okusemandleni ukuthi bamprotect uTrump ukuthi engaze ephume, njalo ungaluzisi ibandla lakhe ama-point ukuthi baqhubekele phambili belibandla elibambeneyo noma nje kungabe bekunye bekukhanya. Baningi abakubonayo, bakhona abanye engilokuxoxisana nabo ngisiza ukuthi inkulumo bayayibona ukuthi lapho umongameli uTrump wenza into engalunganga. Kodwa-ke ngesizathu sokuthi bona abafuni ukuzehlisa isithunzi sabo entweni yabo abayenzayo, yikho beqhubekela bemnikeza usekelo. Njalo kodwa-ke abanye sikhumbule ukuthi uTrump ukungena kwakhe laphana wangena kakhulu ngathi ngama-primary elections. So kunkwana kulelanisayidleni lana bakhona abanye abaningi abakhangelele ukuthi ziningi izinto abazibhenefitayo ngokuthi uTrump abe ngokukhona kwakhe khonokwana. Ngendlela imithetho yakhe athe ifika wayifaka eminye esupporta kakhulu izikhulu zakwele Melika, yikho sekuyenza kakhulu ukuthi uTrump elokhu eqhubekela phambili lokhu esasekhona.
Ye, ngezinye indlela singathi isimo sakhe kuyini ngayo okwenza abe lokhu elosekelo?
Into eyenza ukuthi uTrump aqhubekele phambili elokhu elosekelo kungenxa yokuthi abanye bathanda nje indlela akhuluma ngayo, akhuluma ngayo engatshayi inja efihla umpini. Ngumuntu othi nxa ekhuluma akhulume nje into ayibeke njengokuba injalo. Kodwa-ke okunye kunkwana ukuthi babona ukuthi indlela akhuluma ngayo ukuthi ufuna ukuthi abuyisele ugqozi lwe-America back to ebantwini base-America. Baningi kakhulu abakuthandayo kunkwana, njalo baningi kakhulu abakwesekayo kunkwana. So ezinye izinto noma ngabe uyona sebengazi bekhangela ukuthi, kodwa-ke nxa simkhangela yena ikuyini okukhulumayo, ulimi lwakhe ulisebenzisa ngendlela eyenza ukuthi abantu laba abayibo abamesekelayo bamthande.
Lo mnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani sixoxelaye ekhona le eBrithani. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Ngesizwe umculo kazintsha ziyamluma ijaha letsholotsho elicula liseGoli uthi singamaNdebele. Lo mculo kazintsha ziyamluma esithi singamaNdebele. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota oseluyinhlala yenza solufike kusibanga isibi elizweni. Abanye abatshayeli balala endwendweni. Isikodo sommeli weZimbabwe kwele South Africa cities lokhu sidingisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye wabulala ipholisa eSouth Africa engabe isizalwane seZimbabwe ngempela. Siluqeba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.